So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 4 Mabasa 2022 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
okukhona ukuthi mina sengiyahlangana bakho esimamthile kwesinye isibaba esathola khona umama ozele ngo 1983 uyise lonina babulawa ngombhuqazi bathi bebulewe ngombhuqazi yise lonina benelisanga ukuthi athole i-birth certificate.
Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zokuzalwa phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezidabeni zinde okokuthi abanye besabela ukuthi abasoze bathole uncedo.
Kanti nxakuthi ukhumbuze kanti ungakhohlwa ukuthi vele isithi liyana yayingeyezanu p f so akulanto eguqukileyo.
Kambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba secholocho sibuyele kubandla lezanu p f kukhetho olwedluleyo?
Irasia layo ibuye izisele ukuthi vele sikumele achaye so noma ekhulume sasikhulumisane akunamuntu ofuna ukulalela.
Amasotsha akwele Russia asesuke kwele Ukraine. Kambe ibutho le Russia ebelisesatshwa umhlaba wonke jikelele linqotshiwe na ngele Ukraine?
Irussia layo ibuye izisele ukuthi vele sikumele achaye so noma ekhulume sasikhulumisane akunamuntu ofuna ukulalela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zokuzalwa phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezigabeni zinde okokuthi abanye besabela ukuthi bazaswela uncedo. Ugatsha lukamsitheli luthi lolu hlelo luzaphela ngompandula. Ngolesihlanu indwendwe ebezikhona kundawana zelizwe ezijiyeneyo bezizinde kakhulu. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Decent Bajila ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi ngesikhathi sokumometheka kwe-coronavirus ihofisi lika-registrar general alenelisanga ukuthi liqhubeke linikeza abantu izithupha nama-birth certificate. Lokhu kudale ukuthi kube le number yabantu abaningi kakhulu, abanye badinga izithupha okokuqala, abanye balahlekelwa izithupha ngezizathu ezithile. Abantu sebebaningi kakhulu kusukusela kwaqala ukumemetheka i-COVID-19 ngo-March ka-2020 kuzofika namhlanje. Indlela iofisi lele belisebenza ngayo belingasebenzi kuhle, ngokunjalo inamba yabantu abadinga ukuthi babe lezithupha khathesi iningi kakhulu.
Inani labantu lona lele liyatshengisa ukubana ngabantu abayehlulekile ukubhalisela ukuvota ngokungabi lezithupha na?
Ye, iningi labantu abenelisanga ukuthi bebhalisele ukuvota ngenxa yokuthi abanazo izithupha. Lakhathesi sikhuluma kunjenje abanye baza kwehluleka futhi ukubhalisela ukuvota lanxa kuza mhla ka 11 April sebevota njalo baza kwehluleka futhi abanye kubhalisele ukuvota ngoba laba abathathisa izithupha bazobe bengakafiki kwezinye izigaba nxa abevota registration sebefika. Inamba yabantu leyi edinga izithupha kathesi iveza sobala khonokho esasikutsho ukuthi iningi labantu abengenelisiyo ukubhalisa ukuvota lidalwa yikuthi abalazithupha ngenxa yezizathu ezijiyeneyo.
Bakhona abanye njalo okuthiwa khona abalazo incwadi ezingenza ukuthi bathole izithupha ngenxa yombhuqazwe wegugurawundi. Banengi okunganani abanjalo?
Abantu bakhona awungeke ubathi ukuthi inani lakhona liyaphunguka. Inani lakhona lala lisanda imihla yonke lanxa umbhuqazwe wawukhona waphela khonapho ngama-mid-1980. Okukhona yikuthi mina sengiyengahlangana bakho eplumtree kwesinye isigaba esathola khona umama ozele ngo-1983 uyise lonina babulawa ngombhuqazwe bathi sebebulewe ngombhuqazi. Uyise lonina kenelisanga ukuthi athole i-birth certificate, kenelisanga ukuthi athole kuphela isithupha wafunda wagcina ku grade 7 kwehlula ukuthi adlulele phambili ngenxa yalokho yena ngaleso sikhathi ngifika mina ekhaya lakhe ubesela abantwana abathathu okuthi uthi labo la abantwana bakhe bobathathu angeke babe lesithupha angeke babe le birth certificate ngoba unina engelakho lokho lokho kuveza sobala ukuthi inani labantu abangenelisiwe ukuthi bathole izithupha ngenxa yokuthi usipho lombhuqazi wegugura hunda lungalungiseki liyala lusanda imihla ngamalanga ngoba labo bantu bayakhula labo bayazala baba nabanye abantwana.
Manje nxa ukhangele inani labantu elikhanya lilikhulu abantu ababhalisela ukuthi bathole izithupha kuyatshengisa na ukuthi sizabona inani lababhalisela ukuvota likhuphuka?
Kungenzeka ukuthi abazabhalisela ukuvota inani labo likhuphuke ikakhulu nxa kungaba khona ukuthi abezeki baphinde futhi baphenduke ngoba kathesi sikhuluma ngokuthi abezithupha bayabhoda lapha emalokitshini laseziqintini emakhaya bazabe bebhoda kusukisela mhla ka 1 April kusiya mhla ka 31 August kodwa abezeki bona bazabhoda kusukisela mhla ka 11 April kusiya mhla ka 30 April lokhu kutsho ukuthi kulezinye izindawo phakathi kuka May lo June lo July lo August abezithupha abazafika khona abezeki sebedlule lokhu kuza kwenqabela abanye abafisa ukuthi bebhalise ukuvota ngemva kokuthola izithupha bengasalitholi ithuba lelo alubana izeki ibingahamba ndawonye nabezithupha kwenziwe lokhu okuthiwa ngaba one stop center okokuthi uyafika ukuthatha isithupha sakho lapha uqede lapho uye kwenye itafula elilandelayo ubhalisele ukuvota ke singabona inani elikhulu kakhulu labantu ade bezabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
Umnumzana Decent Bajila ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Agambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba secholocho sibuyele kubandla lezano PF kukhetho olwedluleyo? Unkosazana Musa Ncube webandla lezano PF wathola amavoti azinkulungwane ezine 4758. Kuthi umnumzana Thompson, umnumzana Thompson Nganunu webandla le Citizens Coalition for Change wathola amavoti afika phose inkulungwane ezintathu 2878. Siqoqele ocubungula ezombusazwe umnumzana Moses Nhlanhla Ncube saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo.
Ye ukhetho lolu olwenzakeleyo ngilubona lusiba lukhiphe impumela eyethusayo ikakhulu nxa sikhangela emathebeleleni iZanu isenza ama inroads amakhulu okudinga ukuthi amabandla aphikisayo kumele ake ahlale phansi akucubungule. Of course kuma by elections vele yona ijayele ukuthi yenze kahle iZanu nxa ngingadobha nje ibhinga indlela itrend yakhona ukuba yi neck to neck competition khona kuyana ayi kuyinto ethusayo kakhulu leya kuyinto ethusayo kodwa bese sibonga abantu bebhinga ukuthi loba kade bethengwa ngani bethengwa amabhasikili langani kodwa bavote batshengisa ukuthi khona iZanu ayibaphathi kahle. Siyabonga.
Kodwa siyabona ukubana isigaba esifana lebhinga lapho kade ibandla leZanu PF linqotshwa kakhulu liphose isigaba lesi siphose sathathwa sibili iZanu PF lanxa inqotshiwe ngamavoti amalutshwana kungakutshengisani lokho?
Ye lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu sebelalokhu sebelentolo ngokuvota bevotela i-opposition ngendlela bebesenza ngayo sebeze ngoba into le isithethe isikhathi eside sebecina bengathi kabasaboni ububi bezanu kusho ukuthi ngathi abasabubonike ngendlela. Lokhu kuyatshengisa ukuthi u-2023 uza kuba yingozi kakhulu ngoba siyazi ukuthi iZanu empumalanga kwelizwe vele lithi linanxa i-opposition ithole nxa i-1000 yoni bele 35,000. So ke nxa ngapha isiza kusiba ngutshiki lobhanqa kutshengisa ukuthi akusamanga kahle kwabaphikisayo kuzamela ukuthi ngabe kuyavuma ngendlela thini yabe Freedom Alliance esihleli sisijongayo ukuthi kumele sihlaleni phansi sikulungise sibone ukuthi sivota njani
khona etholotho esibona ibandla lezanupf linqobile kungakutshengisani ukuthi abantu betholotho bona beyingabanye abahlaselwa umbhuqazwe wegugu rawundi kodwa siyababona nanku bayavota bevotela ibandla lona lelo elegugu rawundi uthini wena lokho
etholotho ke ngibona impawu engathi zimbaxa mbili kufakwe umuntu wesimama engathi khona ngumuntu ongumama kumbe umuntu wesifazane abantu besifazane indlela bebebalutshwana ngayo ibivele ingamanga kahle so kufakwe yena bebefakwe bebalutshwana abawinileyo ababebalutshwana so nxa kuwine yena kwabanye ikakhulu abamela ezabomama ukuthi balinganiswe labesilisa kuba ngathi kulendlela esingathi okube positive ngayo okwesibili bavotele umntwana owetholotho loba kuyikuthi ube kuzana soke khona khona ke kuyasitshengisa ke futhi ukuthi itholotho ibile yinye ilokuzeni candidate lomkantsho kakhulu ubaba unganuni Sibanda kuyatshengisa futhi ukuthi abantu abasakukhangeli ukuthi umuntu abamvotela umbani baphonga uvota nje kusho ukuthi kuphonga uvota njalo anti abona ukuthi izanu kuyabe kwenziwe i-vote buying kuhanjwa kuphiwa abantu khonaphana izinto kube lokuthi umuntu lo-ke ngumuntu owesimame so ke kuyasitshengisa ukuthi umsebenzi okusamele wenziwe umnengi
alo-ke ngumnumzana Moses Nhlanhla Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lomnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu PF ehlala etholotho
kandi ngingakutshela ukuthi ngikukhumbuze kandi ungakhohlwa ukuthi vele isithi leyana yayingeyezanu p f so akulanto eguqukileyo izanu itholotho isekela izanu p f yokugcwalisekileyo ukuthi itholotho yilokhu isezandleni zezanu p f ngemva kokuthi u-m p wayekhona wedlula ama-by-elections akhona sokungenile njalo m p abantu betholotho sebevotele u-m p wezanu p f izanu p f
ye kodwa sizwa abanye bekhala ngokuthi ibandla lezanu PF lasebenzisa imali lokudla lokunye okunjalo ukuthi lithole leso sikhundla kungakuliqiniso yini lokho
akuswelakali lokho gande emumeni wonke abantu thina e-Africa kula muntu odliwayo umuntu wonke odliwayo uridile imali e-America lakho uTrump wathi kadliwanga so kungaba into entakambela leyo gande okukhona ukuthi ukuqasha ngomunwe awumunwe omunyane kakhulu ukuthi umuntu eqashe ngemva komunwe akula muntu wayevalelwe bonke abantu babezigangasela otamina wahamba khona ngale wayaqaqasa kula muntu wamphambanisayo umhlangano yabo wayenza lezenzela imihlangano lezani lezenzela imihlangano akula muntu owathayo aye kula muntu owathini akula msindo waripotwa laphana wavotwa kuhle indlela impumelo esiphumile akuzange kube lo msindo so loko omunye sokuvela ukuthi labana bayenza so banika abantu ukuthi banika lokwana nje ukukhala kwabantwana kanye
kodwa ngokubona kwakho wena isigaba sonke esemathebhelelendi singavotela na ibandla lezanu PF ikakhulu nxa sikhangela imbali yebandla lezanu PF esigabeni semandebeleni ngesikhathi sombhuqazo wegugu round
uyabona kanti abantu bezimbabwe bengake bekhohliswe yilaba abantu abalandela la amakhiwa la asikhohlisayo ayiwazondike ngokunye kambe wona makhiwa ngaleso sikhathi ayesenzani nxa ekhuluma ngokuthi bekhuluma ngaleso ngokubhuqazwe lani lani ngaleso sikhathi babeqadisa umgaba inqola yamabhiza namhla sebekhuluma ngokuthi laba abantu bafuna ukusiphambanisela indlelo ngoba ungakhangela kathesi kungafuna umuntu oyedwa human right ngesikhathi sombhuqazwe babengaphi sokuphuzile bakulokuza ngenxa yokuthi izinto zazi-right umhlaba wawukiwo ngenxa yokuthi ihlupho kuphela gandi olukhona lapha yikuthathela laba abantu umhlabathi okwayenziwa nguhulumende wezimbabwe okwayenziwa ibandla lezanu p f ukuthatha umhlabathi liwuse ebantwini unkomo wathi kambe unkomo wathi silula umhlabathi abantwana benhlabathi babevele belula umhlabathi umhlabathi lethu esiwuthethe babuhlungu ngakhonokho befuna ukuthi basicolonize futhi nge-back door hhayi bo asoze sikuvume
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezano PF ehlala eTsholotsho. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Jalo zempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amane lane 44 ababanjwe igciwane le coronavirus izolo. Njalo akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19. Lolu gatsha lubika njalo ukuba kulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 62,099 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kambe lingaba seliphela na igciwane le coronavirus elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo dokotela Solwayo Ngwenya, onguye osaphethe isikhundla somholi wesibhedlela sempilo kobulawayo.
Hayi, kathesi ungabona ingani liphansi. Umkhakha lo yikho owenzayo ukuthi ungani uyazivala ukuthi abantu bengawuboni. Kanti sebesithi khona umkhakha uphansi. Yikho asikwayisa ukuthi abantu beqhubekele phambili begqoka ama-face mask nakhonokho ukuthi bengayi eziminye eminyeni kuze kucace kuhle ukuthi hhayi i-coronavirus sihambile. Okwakathesi hhayi mbona i-coronavirus ayikahambi.
Kodwa nxa sikhangele okube kusenzakala kulakho yini ukuthi sibone kuqhamuka omnye njalo umkhakha we-coronavirus olobukhali?
Ye, lokho kukhanya le into ibuya njalo ingani yathula abantu bese behlangana njalo bekethisa izinto lezo eziyabe zikhulunywa ukuthi zivikele i-coronavirus. Ibe isimemetheka-ke kakhulu, ingamemetheka kakhulu lapha-ke esiqalisa kubulala khona abantu.
Siyabona ukubana sebebanenganyana abantu asebehlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Ngokubona kwakho inani eselihlatshiwe lingayenza yini ukuthi kungamemetheki kakhulu leli gciwane?
Lokho kunzima ngoba leli gciwane likhanya liyamemetheka kuphela ngokuthi liyatshintsha isimo salo. Liyatshintsha, alifanani isikhathi sonke libuya selilitsha. Yikho lanxa abantu bebehlatshiwe akulashiwo ukuthi igciwane alisuke libahlasele ngoba liyabe selitshintshile thine silaziyo kahle libuya ngezinye indlela.
Manje nxa sikhangele ukuthi lona vele igciwane leli laqala njani, kukhanya kulokhu kungaguqukanga lokhu esakuzwayo ukuthi kuthiwa kwakudliwa izinanakazana khonale eChina belokhu bezidla. Akusoze na kubangela ukuthi kuqhamuke njalo omunye umkhakha we-coronavirus?
Mina ngakutsho ukuthi singakhulumi ukuthi kumbe kwavela eChina kumbe kwavela nga. Sokusiya umnyaka owesithathu kodwa lokho kungazakali ukuthi igciwane leli lavele langathi. Le-WHO ayikwazi ukuthi igciwane lavele langathi. Yikho asikwazi njengabantu liyavuka ukuthi livuka livela ngathi libona kuphela sekungumlilo abantu sebesifa.
Lo-ke ngudokotela Solwayo Ngwenya, onguye osaphethe isikhundla somholi wesibhedlela sempilo kobulawayo. Ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo esiyavakatshela ele-Mozambique okwamalanga amathathu. UMnangagwa ukhangelelwe ukusayina izivumelwano zokusebenzelana le-Mozambique ezimbalwa losowabo uMnumzana Philippe Nyusi. Iphephandaba le-Newsday libika ukuba ukungavumelani kwabamaka amaphepha omhloliso lenhlanganiso ye-ZIMSEC sokubangele ukuthi impumela imhloliso ye-ordinary le-A-level ingethulwa ngesikhathi. Impumela le yayimele yethulwe ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, kustudio 7 livuka njani basakaza abahle labalalela abahle. Ye, lami lokho enzama ukungena kungeleka nzima kodwa hayi ngiyazi ukuthi ngiyocina ngingenile kuphela. Namhlanje ngithi ngiphendule umlaleli lo othi yena vele laba abadla izimali abanjengabo Jonathan abadla izimali abanjengabo Gawule kuthiwa bayakhuluma nje kuphela. Yena uhamba labo akumelanga sibagxeke, uyamanga lokuthi wayesibagxeka. Ah wena mfowethu uyazi usenkingeni enkulu kakhulu. Ngoba ungathi uyabheka kahle kahle thina singabantu basezindebeleni nje ngendlela esiphawula ngakhona ku Studio 7. Yikho lapho ubona khona ukuthi yikho ukubonisa ukuthi vele kasibambanana, asibambananga, sikhulume ngazwilinye. Yikho kuza yenza ukuthi isita lesesikhulu ukuthiwa ezalu PF sihlale sisemakhambethu. Ngoba instead ukuthi silo lesita sinasiqala sinasibhizi silosonto. Uyabo uGawule kumele simgxeke ngoba ngubuntu okukhulumela izalo, izalo ebulala ilizwe. Engithemba ukuthi wena mfowethu okhuluma kanje ukuthi uGawule akaxeke ungaphandle kwelizwe. Usukuka kubonwe ukuthi uyesebenza eSouth Africa kuyinto embi. Akusolungelelwa ukuthi uyesebenza eSouth Africa. Akusonto enhle ukuthi wena usebenze phandle kwelizwe utshile izwe lakho. Kuyinxa yabantu afana boGawule abaguguza ethi izalo ivuthi siyaphambili. Kodwa ngabe bonke laba bantu abanjalo boGawule sonke isizwe sabandebele sibambana sikhetha into eyi-one. Izalo seyishusa phansi kwethu izalo vele iyacitsha ipeliti liyana. Yinto imphawule khona ukuthi abantu basesindebele akekho esizalo ukubambana. Siyekele ukugxeka izinto kuthiwa hey abasempumalanga. Hey kwacha kwacibo abantu sibafuni asibambaneni sibhekele into engabi labandla ukuthi isuse izalo ngoba iproblem enkulu lapha izalo bafowethu asisuseni izalo silungiseni imizwe lakithi liye phambili sizasusa izalo sizaqala ke ukubheka mhlawumbe mbelizwe sethethwe i-triple C siyobheka ukuthi i-triple C abantu abafaka ezigabeni zethu ema-police station ezibhedlela zethu ngabantu abanjani ngoba into esikufunayo ukuthi umuntu osezindebeleni asebenze ezindebeleni asifuni ukuthi kuzosuswa abantu eHarare le bazosebenza ngapha esindebeleni njalo kungayisi ukuthi ngoba siyabazonda kodwa obuye lobuye kahle endaweni lele okiyo intika mboyo kulapha bafowethu
mbingelele ku-Studio 7 kubasakazi naba laleli bonke jikelele sanibonani sanibonani bantu bakithi ninjani kona ngapho eplamt kwamadlambuzi kubingelela kufiselane segoli sizwe sikamthakazi sizwe sikamthakazi ngizathanda ukuphawula kakhulu ngerali yokukhankasela ukhetho ebiyenziwe yizano PF ngomgqibelo 12 mgqibelo nge-12 ya-Febra engibone laphaya kuyangethusa into engingiphisa ngayo ukuthi uma ngibheke the way it turn out abantu ade bephume ngakhona beyoxhasa ukhetho umhlangano wokukhankasela ukhetho kumbe indlela yokugqugquzela ukukhankasela ukhetho lwama-elections ngananzelela ukuthi yonke into ingesishona yezangesishona ngoba bekhona leharali ngabheka ukuthi i-ZANU-PF uma ishona sayithanda njalo sayisekela okuchaza ukuthi bayabhenefitha labona abantu ngokuba khona kwe-ZANU-PF eZimbabwe bayasincedisa ukukhala kodwa bona bayabhenefitha manje bese ngilalela ngisizwa abantu bakithi abaxhasa o-CCC nabo zapho bona laba ukuthi bathi khona bona bafuna ukuthi bathathe iZimbabwe iZimbabwe ngebayithathe bayibuse under izano ngoba izano iyasupportwa ngamashona o-NDC basupportwa kithi ngapha komthokazi bebesisebenzisa ngokuthi bona bafuna ukuthi bona bona babuse bazotshintsha izinto ekubeni besazi ukuthi bona ngeke babuse ngoba amashona ayisupporti izano nemani ekubonisa ukuthi uhlupho lwethu luzaqhubeka loko linjalo lungasuki ngokuba izano ngeke iphume laphana ngoba amashona ayabhenefitha yikho beyisupporta kungabheka the way abaphume ngakhona ungathi akunankinga yamatitsha angaholiswayo ungathi akunankinga yemigwaqo engekho efileyo ungathi akunankinga yamanzi afana nabobulawayo ungathi akunankinga yemali nje yemabhenki ingathi into zi-right ngibona ngathi sikubona ngapha kithi komthokazi ngale kubo ku-right so ngiyasupporta kakhulu inkulumo kamqondisi ukuthi khona asilweleni ukuthi livotele i-MRP izafaka amakhansela akomthokazi kobulawayo ePlumtree iJolojo iNkabazwe Bedbridge abantu abazomela uThokazi yize loba bazoba benzi bancitshwa ngokubana kuyabe kuseseZimbabwe but bazolwela ukuthi no iqembu lela komthokazi ibe phezulu liyaziwe ngumhlaba ngiyabonga
salibonani salibonani makiwa salibonani kakhulu nivuka njani basakazi be-Studio 7 ukuthula makubekile sobezinhlangano uNkulunkulu ngabanani kulo usenze kalamhlanje sithi umusa nothando namandla kaNkulunkulu akulekini. Hayi, siyabonga, nami ngiyabonga nizithilela. Angikhulumi lutho lubi mina, ngihlangana nje ukuthi nani ukuthi lesincedise lapho lokuthola izihlobo zethu sesizithola lula lapha kini basakazi Studio 7 sesizithola lula. Nabanye kade bengasazi ukuthi siyaphila, lathi kade singabazi ukuthi bayaphila, kodwa sizwa sesixhumana ngani lapha emsakazweni wenu lapha. Siyabonga. Ukhulumayo ngufamona lapha badala. Hayi, njabule lapha kuyafiwa la emhlabeni kumnandi la. Ngiyabingelela bonke bakithi engibaziyo, qala khona le kukhe mina kangikhulumile utholuli ndingelela nje ihlobo ezinhle ezimbabwe abangazi. Ngitho JP uJabulani Ngwenya lapha. Good morning mntakababa, siyabonga. Amen.
Leyo ke bekuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, amasosha akwele Russia asesuke kundawo eziningi zakwele Ukraine lapho abasebethumbe khona. Lokhu kulandela inyanga yonke hele Russia liphosela amabhomba alobukhali emadolobheni awe Ukraine, achiye indawo eziningi sezibhidlikile, labantu abaningi befile. Umbuzo osukhona ngothi ilizwe le Russia elilebutho elikhulu elihlome ngezikhali ezisabekayo lingaba selinqotshiwe na ngele Ukraine, ilizwe elincinyane? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yikho khonapho kusuka kuhluphe khona la athi wathi ngama super powers. Kuyafanana ke isiqhathaniso leso ngasiqhathanisa lemazweni ama-opportunities okukhulumisana nogadashi wayekhona, kodwa kuzange kube kube khona owadingayo ukuthi kukhulunyiswane, ngoba i-America yayizelitshela ukuthi kumele ugadashi aphume embusweni. I-Russia layo ibuye izitshele ukuthi uZelensky kumele achaye, so noma ekhulume kasikhulumisane akula muntu ofuna ukulalela. So khona lokho ingqondo ethiwa yi-bullying yamanye amazwe ukuzibona wena uyingqwele, kumele ukuthi ugitshe ukuthi uchaya umchaya kwachaye kuphela ngenxa besisakhulumeni ungafuni ukukhuluma. Yikho kuqekwehlupho khona ekuthi mina i-diplomacy isuka ijikele eceleni, abanye bezitshela ukuthi bona balamandla bazayenza lokhu, bese besiba surprised ke sebefika kugrawundi sebethola ukuthi akukho lula njengokucabanga kwabo.
Kodwa wena nxa ukhangele ele Melika, ikakhulu umongameli Joe Biden, ndima bani ayengayidlala ukuthi amise le impi?
Okokuqala, umongameli Joe Biden ngomunye ocatshangelwa ukuthi nguye obangela impi ecatshile, ngoba okwenziwe yi-NATO ukuthi ba-expande baqhelise imingcele yabo beyond abakuvumelene ngesikhathi sasebewoso i-NATO lewoso park, yikho xa kudale umsindo. Okufana nokuthi yona i-Amerika kathesi izwa ubuhlungu nge-Venezuela, izwa ubuhlungu nge-Argentina, izwa ubuhlungu nge-Cuba, amazwe angcelelane nayo kodwa ene-influencer i-Russia. So yona i-Amerika layo ibisibhizi ngale, isondele eduze kakhulu kwe-Russia isizingena kwe-Ukraine, yikho kuqalisela khona umsindo okudelelana. Singakhohlwa ukuthi i-Amerika yazonda kwalula kakhulu, kwaba nomsindo omkhulu ngo-1961 e-Cuban missile crisis. I-Russia ihambe yafaka izikhali zayo-Cuba, kodwa yona i-Amerika isihamba isiyasebenzela lo-Zelensky. I-Russia ithi yona ubebesenza izikhali, asikakwazi ukuthi kuliqiniso okunganani khonokho ukuthi bebesenza izikhali ezisebenza ezempilo ezebiology ezisetshenziswa khona ngale. So nxa kukuthi kuliqiniso, i-Amerika layo ibiganga e-Russia. So kumele kahlekahle amazwe lawo afunde ukuhlonipha izivumelwano nemingcele nokuhlonipha into ephiwa i-sovereignty yelinye ilizwe. Ungazi wathi wena ngobulamandla suzamele ukuthi wena uhambe uyenze wenze umathanda. So umongameli Joe Biden into angayenza yikuthi abheke down aphele madoda asikhulumisane Zelensky, yehlise umoya hambe emini sehlangane Israeli, ngoba lokhu phakathi Israeli neutral zone kumbe eTurkey, ngoba iTurkey lokhu kuyakhulumisana noPutin. Bese kucazululwa-ke ukuthi i-Russia layo izwayo bezwe ukuthi i-Russia yona ifutshwa kuyini, njalo i-America layo ihloniphe lokho i-Russia ekhala ngakho.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zama-birth certificate phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezigabeni zinde kakhulu. Ngambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba sitsholotsho sibuyele kubandla leZANU-PF kukhetho olwedluleyo? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo. Igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7 ntambama. Nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu lingaya ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.